Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlaka 7 kumabasa 2020 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje sebelithumi abantu asebetholakalele egcikwane le-coronavirus elizweni. Abaphila ngokuthengisa izitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwezindawo.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo nale ukuthi sibacisele ukuthi imali le izabanjwa njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini, siyathola impendulo.
Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kunengakhulu okuhlupha abantu. Uzafika ukuthi abantu bayaphasazela lapha abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele kuthiwe kule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Ugatsha lwezempilakahle luthi sebelithumi abantu abatholakale belegcikwane le-coronavirus elizweni. Embikweni owethulwe izolo lugatsha lolu luthi kulowesifazane oleminyaka engamathumi amabili lane 24 otholakale elegcikwane leli ngemva kokuhlolwa kwegazi labantu abalithumi lantathu i-13. Umama lo ubikwa wavela kwelengilandi njalo uhlala eHarare. Bonke asebetholakale belegcikwane leli ngabahlala eHarare ngaphandle koyedwa ohlala edolobheni leVictoria Falls. Lokhu sikudaba lunye. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni amavenda bathi sebehambise uluhlu lwamagama abo ukuze baphathiswe phansi kwesikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Ngeviki edluleyo amapholisa ayicithe impahla yabanye abathengisa izitaladeni zeMutare, kwachiswa amatamatisi, imbhida lokunye. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa ngomvulo usole lokhu wathi abaphila ngokuthengisa izitaladeni balelungelo lokwenza lokhu ngalesi sikhathi kuvalwe izitolo eziningi. Sixoxe lomgcini sihlalo wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association, umnumzana Michael Mdladla Ndiweni, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sesikwenzele ukuthi sesihambisile imibuzo nale ukuthi sicacisele ukuthi imali le izabanjwa njani, nokuthi izaphuma nini, nokuthi imalini, siyathola impendulo. Sicabangela ukuthi hayi, ingxenye kusiyaphela iviki nale kuyazokucaca kahle ukuthi vele kuzabanjwa njani.
Sizwa kuthiwa kumele lihambise amagama amalunga enhlanganiso yenu labo bonke nje abathengisa ezitaladeni amavenda. Selikwenzile yini lokho?
Ye, Mnumzana Gande, abantu bayakhala ngendlala ezindlini. Bathi bona akuhlaleki endlini nxa ungela kudla. Bathi bona ngabe uhulumende uyashesha ancedise ngokudla. Kwenzele ukuthi abantu bahlale endlini ngoba kulokunzima nje kusazi ukuthi abantu abasebenza kusuka esandleni kusiya emlonyeni ukuze baphile, akunamali abayibekayo yokuthi nxa kunje isimo sinje baye kuyo bathathe bathenge ukudla okweneleyo okwamaviki ephose amabili asesele. So abantu lokhu bekhala silokhu mangalisayo, abantu bagcwele ezitolo ezinkulu khona kumalokitshini bazama ukuthi bafole bathole impuphu. Okunye futhi usizi ukuthi bathi khona na abantu bezitolo laba yibo abakhipha impuphu ngemuva beyinika abangani babo siyayithengisa emsikeni abantu omnyama. Kubangela ukuthi-ke impuphu igcine ngeseneli ukuthi abantu bayithole babethenga impuphu le ngentengo kahulumende le bathi yi-subsidy yabiyehlisiwe efika umuntu wesitolo ayikweze kabili nje ngumzekelo sokuthi bayimele bayithengise nge 70 pond kodwa igcina isikubo 140 pond usiya kubo 200 khona bayithenge ichiphile kuhulumeni yakhala kakhulu abantu abanye sibeze besithi ngabe kungcono ke abantu bazithenge bazithengele umumbe eGMP ngoba i-lockdown nale ayisoze yasiza nxa kuyukuthi abantu baloke bevuka besiyafola beminyana behlangana ezitolo sokungathiwa nje kudlalisa isikhathi yikho abantu abakhala kakhulu nxa sikhuluma nje kunje abantu abazisebenzayo khona phoko Bulawayo. Yes, sikwenzile ukuthi sihambise amabizo kuhulumende thina njengenhlanganiso iBulawayo Vendors and Traders Association sesihambisile esilabo emabhukwini ethu siwathumela amabizo kuviki le edlulileyo lezinye inhlanganiso engizaziyo sezithumele kodwa abanye baloke besithi basalungisa amabizo kabakafaki emchineni ukuthi athumeleke kuhulumende kodwa thina sesithumezile sesimelele ukuthi sitshelwe ukuthi uhlelo luzavuleka kanjani njengoba ngitshile phambilini ukuthi sesibuzile ukuthi basitshele ukuthi imalini lokuthi abantu bayayithola nini lokuthi abantu abazakhetha njani besisumele thina njengenhlanganiso kodwa ngabe sisahambisile amalungelo ke ukubuza nje ukuthi kanti uhlelo luyaqala nini ngoba siyabha ngendlela ezindlini njalo sishona sifolile emalayini so sithengayo siyathola imali sithenge sikuthengayo sihambe sihlala phansi.
Umnumzana Michael Ndiweni ngumgcini isihlalo wenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezidaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association. Ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekwabulawayo. Lokhu sikudaba lunye ngesikhathi ilizwe lingena kulanga lesitshiyagalolunye uhulumende enqume ukuthi inengi lihlale ezindlini ngendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi ikhuthaza abantu ukuthi belandele lesi sinqumo ukwenzela ukuthi bengahlukuluzwa ngamapholisa. Iningi lilokhu liphuma ezindlini kuyathenga impuphu lokunye okusilelayo lamanzi. Njalo amapholisa asebophe amakhulu lamakhulu abantu elizweni jikelele ababikwa behamba-hamba mahlayana bengela njongo ecacileyo. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lo mnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso le.
Kulokhu kuqalisa i-lockdown kunenge kakhulu okuhlupha abantu uzafica ukuthi abantu bayaphasazela lapho abagcwele indawo yonke bedinga impuphu kakhulu. Kungavele kuthiwe kule mpuphu endaweni ethize abantu bayasabalala bayekhonale. Labantu nje khonokhana ukuthi bebevele bengakujayelanga ukuhlala phansi. Abanye ngabanquma bedinga utshwala njengoba sizwile ukuthi buvaliwe. Abanye abantu belethemba lokuthi engxenye mhlawumbe bangafika endaweni ethize bazafica indawo ethize ivulile. So abantu basabhotabhota sibila. Konkana nje ukuthi abantu bebevele bevalelwe bengathenganga zonke izinto. Ngananzela ukuthi isinqumo lesizathethwa kungolwesihlanu ukuthi ngomvulo wakhona kuzamele ilizwe lihle livale. So ngokunjalo ke abantu abaningi bavalelwe bengakathenga izinto eziningi. So lokhu begijima abantu besiyalelale bezama ukuthola. Uzafika ukuthi la manzi indawo eziningi ziyavalelwa amanzi kugcina abantu sebesiya ezibhoraneni sebezama ukuthi bayethola amanzi. So yikho kubangela ukuthi abantu bangahlali phansi isikhathini esiningi.
Liyasuthiseka yini ngendlela amapholisa lamasosha aphethe ngayo abantu ukubabopha lokuthi bavalelwe nje esitokisini? Kwamanye amadolobha abantu bathathelwa impahla abazithengisayo. Kungabe kuleyinye indlela engcono yini eyokuphatha abantu kulale yenziweyo?
Njengenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association besivele sike saphuma ngaphambilini sikhankasele ukuthi ngabe kuthiwa kuba le lockdown yayona iBulawayo ngokwayo njengoba ilizwe belingakabi lohlelo olunjalo. Ngakho-ke siyakhuthaza izakhamizi ukuthi zihlale phansi kwamalanga la aselwe ngo-16 ngoba i-COVID-19 le kuzinqatshelwe ukuthi abantu bahlale phansi ngoba nxala ukube obayo besiyalelale kuzaba nzima ukuthi siyenqabele i-COVID-19. So sikhuthaza abantu ukuthi bahlale phansi. Yebo, siyakwazi ukuthi kunzima kodwa isiqongoselo sethu ukuthi abantu abahlale phansi ba-practice social distancing bahlale ezindlini. Naturally nxa umuntu esethe wabanjwa ngamapholisa amalungelo akhe phose abe ngasafanani lakuqala nxa kade engakabanjwa. So sibabonile abantu bepakitshwa emarolini laphana besiyafakwa e-centrali langaphi ngapha abantu bethathelwa impahla. Mbona ngantu abantu okumele bakunanzele ukuthi kathe siku lockdown. Nxa kuthiwa lockdown umuntu kahlale endlini ungavele uphume phandle laphana ukuze amapholisa akutshengisele ukuthi into oyenzayo kayifunakali bayagcina sebesebenzisa abakubiza ngokuthi i-minimum force. but thina sikukhuthazayo ukuthi lanxa sokuthe kwenziwa iminimum force yakhona amalungelo abantu empilo kahlonitshwe ngenxa yokuthi the moment seba crowd one ndawo sokudefeat the whole purpose yokuthi babakhuze babuyele ezindlini bephilile. So siyakhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa nxa esithi abambe abantu bananzele kakhulu i-social distancing yonalala ngoba yesilwisana lawo the moment beba crowd one ndawo kusuka kube le problem. Ama-fines nxa abantu kuyukuthi bebefindiswa bebuyela ngekhaya khonokana kufana lokuthi luswazi abaye beluchayiwe lolwalo ukuthi umuntu angaphinda abuyele endaweni ethize. Kodwa ke sikukhuthaza kakhulu ukuthi amapholisa kahloniphe i-social distancing lanxa sebethe babamba abantu kwenza ukuthi abantu labana ngoba kawukwazi ukuthi omunye uyabe gula lo munye angakhuliyo mbani. Khonokana sakuqakathekisa kakhulu. Laba bantu siphinde sibakhuthaze futhi ukuthi amapholisa nxa sethe asesenza umsebenzi wawo. Most of the time amalungelo omuntu abe ngasoze alandele wonke ngenxa yokuthi nxa sofakwe rolini laphana i-social distancing right liyana kade ula uhlezi ngkhaya uyabungaselayo. Akufanani lokuthi ngakuthi ukuzihlayela ngkhaya.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association. Ubekhuluma ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 ekobulawayo. Kolunye udaba lwe-coronavirus ugatsha lwezempilakahle luthi soluvumele usiwalo weHarare ukuthi asebenzise imithi yakhe yesintu ukwelapha igcikwane le-coronavirus. Kuncwadi evele kulolu gatsha isiya kumanisipala weHarare, umnumzana Kenneth Chivije usevunyelwe ukwelapha abantu abalegcikwane le-coronavirus.
Yebo 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 mthokazo muhle liyanxuswa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela ngolwesibili maviki yonke ngo 8 pm kusiya ku 9 pm namhla siqhubekela phambili sixoxa ngomkhuhlane we coronavirus osubulele abantu abedlula inkulungwane ezedlula amachumi ayisikhombisa emhlabeni jikelele kwele Zimbabwe lomkhuhlane usuthethe umphefumulo womuntu oyedwa silusizi zilukandaba ukuthi ngeke liyenelise ukungena ngo ngokuhlelo lolu njengensukwini ngoba sisebenza sisezindlini lapho okungena imitshina yokusixhumanisa ngocingo ngenxa ye COVID-19 lanxa kunjalo zulukandaba uhlelo luyaphuma noma kanjani ngakho ke asihlanganeni kuhlelo The Connection lilami uMikeove ngo 8 ntambama.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi abakumsebenzi wokwamukela imali evela phandle kwelizwe bamele baqalise umsebenzi ukwenzela ukuthi abathunyelwe imali benelise ukuyayithatha. Amabhanga wonke abevaliwe phansi kohlelo lukahulumende lokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Umnangagwa uthi ukuvalwa kwezindawo eziningi ezibalisa amabhanga sokuthiya abaningi abaphila ngokuthunyelwa imali yezihlobo labangane abaphandle kwelizwe besebunzimeni. Ngalokho amankampani asebenza kule misebenzi azise uZulu ukuthi sebezavula kusukela kusasa kuthi ngamaviki wonke bazavula ngolwesibili kusiya ngolwesine. Ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi umkambo wensitha othengisa impuphu usuthuthukile ngamandla kulandela ukuvalwa kwendawo eziningi. Leli phephandaba lithi abanye bayavukela emadabukakusa besiya emzileni wokuthenga impuphu kodwa ingazatholakala. Iphephandaba lobulembo be-internet elezimlive.com lithi inhlanganiso yamatitshala ezimtha ithi imihloliso kanhlangula lekalwezi kumele idluliselwe phambili ngoba imfundo iphazamisekile ngokuvalwa kwendawo ezijeneyo ezibalisa lezikolo. Linhlanganiso ithi njalo ikhathazwa ikubanjwa ngamandla kwamatitshala okwenziwa nguhulumende othi kumele basebenze ngalesi sikhathi indawo zivaliwe ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be Studio 7 abasithumele wona nge WhatsApp.
Salibonani basakazi be Studio 7, mina ngubhanda moyo ngiko nyama esigabeni kwaMagoma Village Ward 9 Makholela Plumtree kulilima West. Hayi thina lapha sibhekane lobuzima. Ubuzima esilabo lapha yikuthi lapha siphila ngaphansi kweSouth Africa. Zonke izinto sizithole eSouth Africa ngabomalayitsha. Njengoba kuvaliwe nje akulanto ehambayo. Asila mali, asila kudla noma kudla kukhona ezitolo zakuthenga ngani. So abantu kulesi thule esinye simangalisayo esingazi ukuthi noma kuthi sihlale endlini, sihlale endlini sidle. Lanto sizayidla akula mali esizayithola. Ngiyabonga ngingabe imude kakhulu ngibhanda mwe.
Sanibonani madoda, sanibonani bawo labo dadu wethu linjani kona ngapho Studio 7. Hayi thina si right thina. Kodwa sesibulawa nje kulala utsheka ngoba sivalelwe. ESouth Africa ngempela lapho engikhona mina. Mawuphuma nje abantu beyocwala beyofuna ukudla. Amasotsha abeselapha akhahlela mpela akabafuni abantu banjani babuthane bebebaningi. So hayi mina manje ngoba ngizithanda vele ngihlezi endlini. Ngihlezi endlini mpela ngisesowetho mina. Yiko lapho engihlala khona. Siyabonga umpofu.
Yebo yebo ku Studio 7 linjani? Lo ngu-Mr. Mhlanga, Cloud Mhlanga lapho kobulawayo. Eyi asibhekane le sikhathi esinzima kakhulu esomkhuhlane lo khona. Lobu nzima esibhekane labo kakhulu indaba yamanzi lapho kobulawayo. Akulamanzi and lama-lockdown lawa khona eshi kunzima kakhulu. Ukudla akutholakali, pupu yadula, into zonke nje ziphomba ukuba matasa. So asazi bakithi ukuthi kuzolonga kanjani, but nje siyafisa ukuthi ngabe lo mkhuhlane nje wenza udlule bakithi. Ngoba lapha eZimbabwe vele sisebenzi man. Ngaphinda kube lo mkhuhlane lo esh, I think into eziningi ziyamoshakala. Ngiyabonga.
Sanibonani basakazi be Studio 7. Ngumlilo ngokusebenza lapha kwele South Africa. Ngiyajabula ngokuthi eZimbabwe lalo lo lilandela amanye amazwe ngomthetho wokuthi kumiswe into yonke eyenzakala elizweni ngumongameli u-Emmerson Mnangagwa ukuthi kulwisana nomkhuhlane lo we-coronavirus. Kujabulisile, kuyabonisa indawo yasicabange. Kodwa ngikhala ngamabutho namapolisa aseZimbabwe ukuthi mayethe athola abantu bengalandeli lezo zinqumo babe locuku. Yabehlukumeza abantu ngendlela engokuyi-understand. Kanti kunini bona bazaye bahloniphe ilungelo labantu ukuthi umuntu uyahlonitshwa. Mhlawumbe enkantolo ayekuma enkantolo abele cala kumbe ifayini bekwenziwayo. Kulokuthi bathathe umthetho bawufaka ezandleni belimaza abantu, beshaya abantu, benza yonke nje into embi emuntwini. Mina ngazi ukuthi kanti sizaze sifunde nini ekhaya. Ika awuthi impazi zibafunde nini ekhaya ukuthi amapolisa lamabutho uma ukuthi umuntu uphuma esandleni akakwazi ukulandela imithetho uyahambe ecourt. Ecourt yiyo ezomgweba ngaleso sigwebo. Kulalokho abakwenzayo bonto bathatha umthetho bawufaka ezandleni beshaya abantu. Akuyona isolution yokuthi nje umuntu abeshaywa ngaleya ndlela enzale ka. Akazi ukuthi kathi izophela nini le nto. Bengicabanga mhlawumbe ihamba nomnumzane uMgabe kodwa hey ngiyakubona lalo ndoda u-Emmerson Mnangagwa upresident ukhona njengamanje iyaphambili le nto. Sise problem nenkulu kakhulu ngesimo sokunga ukuthi abantu laba abalandeli imithetho yokuthi umuntu ulelungelo. Bona uma ukuthi umuntu wonile kahambe ecourt emiswa phambi kwecourt iyenza intando yayo. Niyabantu abafundileyo nothi bona ukuthi ebelimaza beshaya abantu beza ngempilo into embi engabonisa ukuthi singabantu kodwa silodlame nje singabantu nje abaziwa ukuthi iZimbabwe izolodlame. Akukho kahle mani ngom emehlweni amanye amazwe. Ngiyabona
mina ngumisa Swanda. Into engiyibone lapha eJombe lapha eZimbabwe eJombe ngifika emavenkeleni lapha eMashi. But ngiyabona lapha into enkinga lapha manje yikubana abantu ngama-past 6 bachayo bachayiwe sibili abantu ngendlela ebuhlungu. but abantu abashayiwe abashaywa those people abantu bechaya right police number regular lawana ba ama police lawo bangazivikelanga kade bangazivikelanga ngaku kona lapho ngihle ngabona ukuthi hayi ayisikho ngendlela e-coronavirus yona leyi nga amapolisa ehamba echaya abantu ebengazivikelanga then abashaya abantu emabhawa bathi abashaya amabhawa lawa bacitha bathi bacithile abantu labana bangena babesebeqalisa ukuthi bedlale isinuka behleka khekeke then into le manje nxa injalo ukuthi kona amapolisa kuwona akwanisa ukuthi wona ahleka bedlala isinuka bebaningi ngingakhangela laphana banjayi but wona without protection ukuthi bangiyenze into enefanele ukuthi mina ngifanele ukuthi nxa sengiyiswotshwa ngifanele ukuthi ngiye e-court la bantu then bedlala isinuka isinuka leyana ibidlala namapolisa angu-10 so ukuthi light nxa beshaya umuntu besitshayela ukuthi kade sihlezi singu-4 besitshaye ukuthi indaba lihlezi lingu-4 akuvunyelwa ukuthi sihlale singu-4 simele sicichane sichithane ngendlela yena leyana ukuthi omunye nangale nangale kodwa hhayi bona sezadlala isinuka bengu-10 bemile kusho ukuthi bona ibavunyelwa yini kumbe thina esesi-wrong thina esesisemkhuhlane kumbe yona bona yibona umkhuhlane ngoba bona abazinanzi ukubadlala le nto leyo ukuthi bona bayenza into yona leyo ukuthi bona babebuthana bebuya le mota yabo begcwele i-truck bebuyele bezochitha abantu then bebuthana beqala isinuka so lokho akungiphathi kahle akwazi ukuthi i-government ithini ngakho
lawo ngamazwi abalaleli bethu lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inhloko kahulumende wakweleBhilitane umnumzana Boris Johnson otholakale elegcikwane le-coronavirus ubikwa usegula kakhulu esekubangele ukuthi asiwe kungxenye yesibhedlela sabagula kakhulu i-ICU. Izizalwane zakweleTurkey zibikwa zikhathazekile kakhulu ngokumemetheka kwegcikwane le-coronavirus kodwa umongameli Recep Tayyip Erdogan uyala ukuthi ilizwe leTurkey livalwe njengamanye amazwe omhlaba amaningi. Kesikhangele esivela kwele Melika. Sebesedlula inkulungwane ezilithumi, 10,000 asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 kumbe i-coronavirus ngapha kwele Melika. Lokhu kwenzakala iziphathamandla zalelo lizwe zisithi uZulu kumele akhangelele uqansa kwenani labazabanjwa ligcikwane leli kumaviki amabili alandelayo. Lanxa ezinye indawo eziningi ezibalisa izikolo, imisebenzi, lamabhawa zivaliwe, uZulu uyavunyelwa ukuphuma phandle ayedinga indingeko. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi, ukuze sizwe umumo welizwe le Melika ngalesi sikhathi sobunzima.
Lapho sikhona lapha e-Indiana, into eziningi zimile, stand still. Imisebenzi eminingi ama sporting activities, ama church, anything nje ukuhlangana khona abantu, anything ukuhlangana khona abantu. Sokuthi awufunyele ukuthi kuhlangana kube labantu abangu 10, between 10 and 25, that's the most in any place. Ngenxa yento yena le coronavirus.
Manje ezitolo lapha kumi njani, sizwa kuthiwa kukhona osekusilela okufana lamaphepha okusebenzisa ezambuzini.
Yeah, lokho lokho ngiyabona kube jikelele, kodwa sokuyafuna ukuthi wadinge sibili, wadingisise, kodwa hhayi kuyasweleka sibili, ashoda sibili ya.
Kahle kahle kanti vele amaphepha wona la asetshenziswani?
Ayinde ngamaphepha nje ukuthi kuyezambuzi, esambuzini.
Ukuthi azasilele lokho ayisike ukuthi abantu bacabangela ukuthi azasetshenziswa ngezinye indlela na?
Hayi, ukuthi azasilele anti leli lilizwe eliphucukileyo, akula ma-newspaper, akula ya. So ilizwe eliphucukileyo vele injayelo yabo ukuthi bahlala bele nqumbi yamaphepha wona lawa akuya ngaphandle. Futhi njengoba kulama-flu futhi angithi uyabona ibabaybesilamakhala njalo njalo.
Lo ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio.
Traveling up the mountains one day, and suddenly I heard a voice come to I and say, yeah, yeah. Behold, I come quickly to pay every man according to the work that he have done.
Ingoma emnandi, ingoma ye-culture isigqibela uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani khe sikhangele inhloko zendaba. Abaphila ngokuthengisa ezitaladeni bathi sebethumele uhulumende amagama abo ukuze baphathiswe kusikhwama esasungulwa ngenjongo yokubaphathisa ngalesi sikhathi sokuvalwa kwelizwe. Inhlanganiso yezakhamizi zakobulawa ikhuthaza uZulu ukuthi angasuki ezindlini ngoba amapholisa ebopha abazulazulayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usevumele amabhanga ukuthi avulwe kusukela kusasa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Olivalelisayo igama nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kumbe lingasithinta ntambama ngo-half past 7. Libe lelanga elihle.